Angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission lanxa kuthiwa iyehluleka ukulungiselela ingehluleka ukulungiselela ama-by election akhanya emalutshwane kangaka. Angikuboni kangako. Yebo kambe bake benza amaphutha kodwa lanxa kuthiwa bayehluleka angiboni bengehluleka ukuqoqa ama-by elections. Angiboni sibili kungabe ehlula ngoba amalutshwane kakhulu okokuthi lami nginje unganika lo umsebenzi ngiqoqe iqembu lami ngingawaqoqa nje kuhle ama-by-election lawa amahakho maningi okumangalisayo ngaphandle nje nxa kuyukuthi mhlawumbe kabala mali kumbe mhlawumbe kukhona okunye okuyabe kukhona nje ababezama ukukwenza kodwa kamboni besiba lesizathu sokwehluleka ukuwalungiselela.
Wona amabandla ezombusazwe ikakhulu aphikisayo ubona ungani kusiyafika ukhetho ayabe elungiselele na okuqotho kumbe kulokho kulokudonselana ungabangela ukuthi anqotshwe.
amabandla aphikisayo angiboni kulento ebambekayo abazayenza. Okwakuqala ngibona ababhizi kathesi abanye MDCT baphoselwe ithambo yihulumende okhokhelwa yibandla lezanu PF. Ubajikela ithambo izinja ziyalumana ngalokhu phela bomonzora bayalumana babanga imali bagijimisana emakhoti. Angiboni ukuthi attention vele ikhona ekhethweni attention amehlo asemalini badle phana babangisana imali laba babandle litsha sibonile kuvike edlule ku nomination court labo beletha ama candidate amabili amathathu sibona ebulenjini lapha sokuthethiswane kakhulu ngapha kobulawayo sokuthiwa hey u professor Welshman Ncube nguye umthwakazi babe lokho bedle phana besenze njalo kanti nxa besenze njalo ibandle lezanu PF liyaziwa vele ukuthi nxa kungama by election bayenza lokho kungathi ngesilungu they summon i-strength sabo sonke bayenze konke abangakwenza ukuthi banqobe ngendlela amabandla aphikisayo ayenza ingxabangxoza ngakhona le-confusion belokhu besilwa bona bodwa bephikisana bedoniselana abanye baletha ama-candidate ngamabili angiboni ukuthi ngabantu asingabathi thina ba-serious ngokhetho ungani nje ngabantu abenza amadlwane nje kuphela.